ukusobala ngemasikhangela ngomumo wezikolo ukuthi izikolo bekufanele ukuthi zivulwe. Sikhangela phela ukuthi izikolo sezilomnyaka leyo abantwana sezele benga esikolweni osekuyingozi ezifundweni zabo. Kanti-ke nomumo wezempilakahle utshengisa ukuba usiba ngcono, ngakho sokufanele ukuthi sibuyele ezikolweni sincedise abafundi. Ukuvulwa kwezikolo-ke kusipha ithuba lokuthi xhumane nohulumende njalo ukuze alungisise okungaphelelanga okukhangelane lenhlalakahle yabafundi kanye leyababalisi uma bebuyela ezikolo uma kuqhathaniswa ne-COVID-19 umkhuhlane elikhangelelane lawo. Uhulumende-ke sokuzizamela ukuthi asebenze ndawonye lathi kanye labazali ukuze sincedisane ukuthi singenza kanjani ukuthi sidedise ubunzima obukhona ezikolweni ngokuphathelane lokulondolozeka kwababalisi labafundi ezikolweni ngesikhathi se-COVID-19. Lokhu kuzasipha lelo thuba lokuthi sikugcwalisise. Kanti-ke njalo sokusipha ithuba lokuthi uhulumende akhangele ukuthi kanti lona iholo lababalisi uzalinyenza lisithini. Nanku phela ubonile kufanele ukuthi engezelele ezinye izisebenzi zakhe imali ngesikhathi besemsebenzini. Nambe ababalisi bebuyela emsebenzini sokumeleke laye abancedise, abakhweze, abaphathise, bathuthuke. So kusipha-ke amathuba amabili ukuthi ezemfundo iqhubekele phambili. Kanti-ke nokuxoxisana nohulumende ngenhlalakahle yababalisi, ngenhlalakahle yabantwana kuqhubekele kusiya phambili bese kungathi kuyathula ngenxa yokuba izikole zivaliwe.
Sesikhangela impahla zokusebenzisa ezokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Liyasuthiseka ukuthi uhulumende uzazithola zenele. Sikhuluma ngama-sanitizer lokunye, akuzange kuhluphe kuqala.
Kwahlupha njalo asikhangele ukuthi kuzavele kuhluphe. Kanti-ke ezokukhangeleyo ukuthi kube le mizamo ezakwenza ukuthi kube ngcono. Kungavake kusuthiseke ukuthi kugcwaliseke konke ukuthi phambi kuzaba khona okusilelayo okumele sikukhangelisise sixoxisane labazali sonkeni ukuthi kambe kulani okungakhangeliswa labafundi, okulani okungakhangeliswa lababalisi ukuze lokhu kugcwaliseke. Leyo yinto emele ixoxisane ngama-stakeholders wonke akhona elizweni. Sizazi ukuthi noma linothe kangakanani ilizwe kalikho efikela ukugcwalisa wonke.